Emhlanganeni wezifundo owenzelwe eRainbow Towers eHarare namhlanje, abenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC bathi bakubone kufanele ukwabelana ulwazi olunje, yikho bekhethe abanamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi ukuba befundiswe baphumelele ukuze bathuthukise umnotho welizwe. Unkosikazi Nkululeko Sibanda ulima amabele abizwa ngokuthi ngama-small grains lamakhowa, aphinde afuye inkukhu, amadada, imvundla lenyosi.
Khetha ama-small grains ngenxa yokuthi izulu alikho, so ama-small grains akwanisa ukusurvive noma izulu lingekho. Then i-mushroom nje uyathola indlu yakho encane, kube la mazwi nalawo alingeneyo, uyakwanisa ukulokhu ukuthi uqhube kuhle umsebenzi. Konke nje inkukhu labo madada hayi abafuni into eziningi for i-production.
Unkosikazi Sibanda uqhubeke ethi bafuna ukuthola ulwazi olupheleleyo lokulima lokulungisa ukudla okungasoke kudalele abantu imikhuhlane.
Kumele siproduce ukuthi ukudla lokhana kufika lapho kufika khona akupoyizeni bantu, kusafe for everyone. So basifundisa kakhulu nge-food safety. Sizakulandela ngoba singake kulandela singaphuma ku-business. Abantu sebegulile kumbe bafa ngenxa yokuthi sibaphi ukudla okungalungiswanga ngendlela.
Unkosikazi Sylvia Mutenda ofuyayo lokulima uthi usefuna ukulandela indlela zakulezi nsuku, njalo engasebenzisi imithi, elima ngendlela ye-organic eyiyo efunakalayo.
Njengama-roadrunner vele sisebenzisa igavakava, angazi mawulazi iplanti leyani ngani leflower. So asithengi imithi thina, okwethu yi-organic all through.
Ingcitshi zokulungiswa kokudla okungelangozi kumpilakahle yabantu, ama-international food safety experts abasebenzela ikhomesa abayibo abakhokhela lezi zifundo bathi lumkambo usuqakathekisa ukudla okungelangozi ngoba sebebona ukuqansa kwenani labantu ababanjwa yizifo ezifana labomvunguzane kubangelwa yikudla okuyabe kulungiswe kakubi. Abekhomesa bathi balohlelo lokukhuthaza osomabhizimusi ukuthi bafunde indlela ezinhle zokufuya, ukulima lokulungisa impahla lokudla okulohlonzi, bebe sebebadingela imikambo yokuthengisela endaweni ezinjengamahotela amakhulu lezinye. Bathi kodwa bakhathazwa ngabalimi abafuna ke imali okwesiphangiphangi, bengakhangeli ke ukuthi ukudla kwabo kumi kanjani, bekhangela kuphela inzuzo, okubenza besebenzise imithi eyingozi kumpilakahle yabadla lokho kudla. Umhlangano wezifundo owenzelwe ehotelini ye-Rainbow Towers eHarare ungenwe ngusomabhizimusi amancane laphakathi laphakathi abedlula amashumi amahlanu. Umkambo wekhomeswa ubunjwa ngamazwe edlula angamashumi amabili awezwekazi le-Afrika, elabantu-ke abadlula izigidi ezingamashumi amahlanu lengxenye 560 million. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntambe.